Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Elingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 8 Mhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ukukhetha umnumzana Clifford Hlatshwayo ukuthi abe ngumkhokheli wamalunga edalela eParliamente yawebandla leCCC sokudala inkulumo phakathi kwamnumzana Sengezo Chabangu lamalunga la.
Sithi silihamba lobaba uChamisa sifuna ukuxwayisa abantu abasebengani sebefuna ukuphambanisa uChamisa wathi yena uzazikhulumela yedwa thi kuzahamba njani sithi umhlahlandlela
abanye belokho besola isinqumo sikaMeya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Coulthard sokuthi asuke esikhundleni elandela umnumzana Nelson Chamisa owakhalala isikhundla sobukhokeli.
Uhlupho esilalo eZimbabwe kathesi luhlupho lomkhuhlane okuthiwa isichamisa. Umkhuhlane lokuthiwa isichamisa wenza abantu bangacabangi ngengqondo bacabange
kodwa abahlali bakobulawayo bathi umnumzana Coulthard engasuki esihlalweni ngoba esenza umsebenzi omuhle.
Uthweleka uDavid Coulthard ongumeya kathesi thina njengabahlali bakobulawayo ukusebenza kwakhe siyamphakitha kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukukhetha umnumzana Clifford Hlatshwayo ukuthi abe ngumkhokheli wamalunga edalela eParliamente yawebandla leCCC sokudala inkulumo phakathi kwamnumzana Sengezo Chabangu lamalunga la. Amalunga edalela eParliamente awebandla leCCC adabukene ngoba amanye esithi awafuni ukusala kuxuku elisekelwa ngumnumzana Sengezo Chabangu. Kuvele linye ixuku njalo elithi lilokhe lisekela umnumzana Chamisa lanxa sewasuka esihlalweni. Umnumzana Chabangu utshele iStudio 7 ukuthi ukukhetha uHlatshwayo yikuphosisa ngoba isisekelo sombuso webandla sithi okhethwa kulesi sikhundla kumele abe ngumuntu oselesikhathi esebandleni. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yabasekeli bebandla leCCC ethiwa yiVeterans Activists Association of Zimbabwe umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlabe Zulu sifuna ukuxwayisa abantu njengama Veterans Activists Association of Zimbabwe ethungamelwa yimi umaba uMagalela ukuthi simalo baba uChamisa kobo lwakhe ukuthi sowachiya iTCCC ngenxa yokuthi yayisingenwe impehlane. Ngalokho sixwayisa bonke abanye abangakazwisisi ukuthi uChamisa wabonani. UChamisa wabona ukuthi ibandla labantu selingenwe izimpethu njalo selisetshenziswa ngubaba uChabangu yena ethunywe izanu uqobo lwayo. Sachasisela abantu, wachasisela abantu ukuthi ugala ndaba loChabangu ngoba uChabangu ufanana lesikhundla somvundla. Umvundla ngubaba uED lephathi yakhe. Akhanya ukuthi iParliamente leSenate lamajaji abazange bakuzwe. Yikho ke thina njengathi esatshaya umzabalazo sahlangana lama-New Freedom Fighters aqala ukusebenza ngama-1980.
Manje lena lithi kwenziweni?
Sithi silihamba lobaba uChamisa. Sifuna ukuxwayisa abantu abasebengani sebefuna ukuphambanisa. UChamisa wathi yena uzazikhulumela yedwa thi kuzahamba njani sithi ngumhlahlandlela. Yikho sesibona abanye sebesithi bona ngobani, abanye sebesenza imihlangano lapho lalaphayana, abanye sebeziphi izikhundla, abanye khathesi sebebanga ihofisi yakobulawayo, bona vele bengalaba ama-elections akobulawayo, i-by-election. Sitshengisile ukuthi ngubani olabantu, nguChabangu, yiZanu, benguChamisa. Uchamisa ube lamantu abanengi abahambe bayavota bathengisa protest vote abangama spoiled papers adlula amavoti sokuhlanganiswa bezanu labakaThabangu lama independent. Yikho thina sithi abantu bangaxokozeli, gabalalele balandele ukuthi uChamisa obaxwayisana. Singapha umzekeliso ofana nalo Jesu wasebenza lama disciples zakhe abafundi bakhe emdlane enyuke siyezulwini. Basala bedanile kodwa wabalaya wathi lingadukiswa ngama false prophets, kuzaba lama prophet amanga aza kuthi intaba suka iye laphani suke kodwa khangelani izenzo zabo. Lanamhla lokho abanengi baduhile bayakhala ukuthi uChamisa, sebekhala ngoChamisa kakhulu sengani nguye sebhidlizilizwe, sebekhohliwe ukuthi kulomuntu oyiperpetrator owaqeda abantu ngegugura hundi. Lanamhla lokho enjalo sebekhohliwe. Yikho sina sithi njengama veterans lama activists sibambe likantulo elikaChamisa ukuthi wathi yena ngokwakhe uqobo uzasilawulela ukuthi umzabalazo uzahamba njani. Yikho sithi phumanini, chayani izifuba, lingenzi sengani selifuna ukuthengisa, ngoba khathesi abanengi sebedinga imali yegazi labantu.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabasekeli bebandla le-CCC ethiwa yi-Veterans Activists Association of Zimbabwe.
The Voice of America, VOA.
Abanye belokhu besola isinqumo sikameya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Coulthard esokuthi asuke kumbe angasuki esikhundleni elandela umnumzana Nelson Chamisa owakhalala isikhundla sobukhokheli. UColtard wazise ukuba uzaqala ezwe ukuthi uZulu lemuli yakhe bazathi athathe isinqumo bani. Lokho kucunule abanye ngoba amanye amalunga edale akhuluma ukufanayo athwaliswa nzima ngabanye besithi ngabathengisi. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhluphe silalo eZimbabwe kathesi luhlupho lomkhuhlane okuthiwa isichamisa. Umkhuhlane lokuthiwa isichamisa wenza abantu bangacabangi ngengqondo, bacabange ngenhliziyo. Isichamisa yinkolo ethi yena yonke into ekhulunywa nguChamisa ilungile. Isichamisa ngumkhuhlane ongena abantu abaningi eZimbabwe ukuthi uChamisa angakhwehlela bagijima basaluthe. So uhluphe silalo ngabo MP labo council labanye abachizi khundla ngenxa yokuthi uChamisa ukhwehlelile wathi yena kasafuni, sehlulekile ukukurana kwinto kwakhe lokho ayezama ukwenza, sokudilikile seqalisa okunye okutsha. So abantu asebelandela uChamisa bakhohlwe ukuthi bavotelwe ngabantu. So uhlupho lukhona yikuthi silamantu abakholwa ukuthi uChamisa nguye unkulunkulu wepolitiki eZimbabwe, okokuthi umuntu lanxa evotelwe ngabantu abangu 6,000 ivoti yabantu abana bangi 6,000 kayisaqakathekanga kuye ngenxa yokuthi uChamisa usesukile kuleli bandla wavule elinye ibandla. So kumele ngikhohlwe ngabantu bonke bona abangu 6,000 ngilandele uChamisa. Umkhuhlane wona lo owesichamisa lo uzaphambanisa ilizwe, ufana lomkhuhlane esawubona ngama-1980. Umkhuhlane kwakuthiwa yimgabe chetechete. Abantu babesigida besithi mgabe chetechete, one party state, ilizwe lisonakala, abantu besifa ngapha emathebelelendi, abantu besithi mgabe chetechete. Lakhathesi silabantu abazithi bayi-opposition abakholwa ukuthi chiti chamisa chete chete isi chamisa siyaba pambanisa makanda. So ukolta tuwenzi nituwenche kakulu ukuti alalele abantu bakubulawayo abamvoteleyo kungenani lokuthi uchamisa usekhwehlelile kumbe uchamisa usekhonkotile nxa ngakubeka ngaleyo ndlela. So umnumzana uColtat ngomunye wabantu abamkhuthaza ukuthi ananzelele ukuthi abantu bakubulawayo abamvotelayo baqhakathekile kakhulu kulomuntu oyedwa lo okuthiwa nguchamisa.
Engasuka ukhona yini ongenza ngcono ulaye ngokubona kwakho?
Okwakuqala njengoba ngishilo ngaphambilini nithe mina umnumzana uColtat kumele akhethe ukuthi wavotelwa phakathi kwachamisa labantu bakobulawayo. Yena umnumzana uColtat wavotelwa ngabantu bakobulawayo akavotelwanga nguChamisa. So nxa kuyikuthi uvotelwe nguChamisa akahambe loChamisa wakhe. Kodwa nxa evotelwe ngabantu bakobulawayo kahlale esikhundleni sakhe ayenze umsebenzi awuqalileyo omuhle kakhulu oncomekayo. Siyabona idolobho lekobulawayo seliqalisa ukuba le order ungathi ukuhleleka kwezinto. So simkhuthaza ukuthi akalalele ivoice ilizwe labantu. Kuthiwa ngesilatini vox populi vox dei. So kuqakatheke kakhulu ukuthi alazwe ukuthi izwi labantu abamvotelayo yilizwi akuthiwa lilizwi likaNkulunkulu. So uthi umnumzana uColtat mina ngemkhuthaza ukuthi akahlale ayekele uChamisa lezinto zakhe lama tantrum akhe. UChamisa uzabe lokho etshintshe siba iblue green yellow red black etshintshe amakhala senzale. Umnumzana uColtat ulelungele ligcweleyo lokumela abantu bakobulawayo abe ngumeya njengokukhethwa kwakhe ngabantu bakobulawayo aqhubeke i-5 year term yakhe ize iyephela. Ngimkhuthaza mina khonoko aqhubeke senze umsebenzi wakhe onxomekayo. Kodwa nxa laye ngadecide laye ukuthi alandele abanye labo ntontabo othathekile imota zabantu labeyana othathewese sileqiniso lokuthi ku-next khetho olubuyayo abantu bakobulawayo soze phinde futhi bamvotele.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ucubungula izombusazwe. Kusenjalo izakhamizi zakobulawayo zithi umeya uColtat akumelanga asuke esikhundleni ngoba isenza umsebenzi obukekayo. Sixoxele isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eProgressive Bulawayo Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ivele ekhetha laphana kakusika ukuthi wakhethwa ngoba engumuntu wayenqoba abanye. Wakhethwa ngoba sikhangele ukuthi 1 ngumuntu omdala, 2 ngumuntu vele okhulele kwabulawayo, 3 imbali yakhe ayenzayo enguminista we-education uyasala ibukwa kakhulu ngoba uminister of primary secondary education wenza izinto ezinhle kakhulu. Ano indoda eyazi ngezomthetho ngoba yena vele ngokusebenza kuli-lawyer. So abantu bakobulawayo bangukhwabisa kakhulu. So umuntu othi ayisebenza kwezinto zakazeki azifike egcekeni uyavuma ukuthi aboniswe kathiwe nalo muntu ongumtama kayigobi njengalaba abanye sasibe labo ukuthi umuntu engavela ngena esikhundleni sese siba yinkuna. Kodwa-ke okwakhathesi njengoba ngithemba lisivile ukuthi egodini laphana imisebenzi yalwa lokhu unganti uyantsala usungantu usukhanya ukuthi angathi ungangihamba kwaphala amashedi akhanya nakhona kukuthi nje sekunika ama-deadlines ukuthi abantu basuke abangcolisa idolobho basuke lapho abangcolisela khona bahambe endaweni eziqondileyo zokusebenzela bonke khona ukuthiana izinto esithi thina nxa umuntu ongumkhokheli lesizikhangeleleyo.
Kodwa bakhona abanye abathi yena uphiwa ithuba elingaphiwa abanye bakhe abakubandla elifanayo. Besitsho njalo ukubana nxa kuyikuthi engasuka kufakwe omunye laye ngayenza umsebenzi ofanayo. Ukubona njani wena lo?
Ngeke sibe kwazi ukuthi unike ithuba elinganikwa abanye, kodwa sikwaziwe ukuthi uColtat ngumuntu okliye nxa isebenza. Ubeka kube kliye ukuthi ufuna ukwenzani njalo uzakwenza njani. So kuba lula mhlawumbe ukuthi asebenzele management ye-council, asebenzele amanye ama-stakeholders abalisela mhlawumbe abe-local government ababalisela ama-ministers ongagidimisi i-politics kakhulu ogidimisa ukuthi i-ofisi yakhe kumele liyenzeke. Ngiyakhumbula ukuthi ngiyangibe khona lapha kusona la esikhathini esiye ngumuntu alongela ndaba ukuthi kubuye uminista kumbe kubuye ubani ovela kuthi pibandla. Umuntu anozitshela ukuthi nxa sengule ofisi kumele ngamukele umuntu wonke ngoba siyakwazi ukuthi umuntu nxa eyinkokheli engumeya kakumele azidimise zomba ngazo kodwa kumele agidimise ukuthi uthukise idolobho lakobulawayo. Yikho konke sikufunayo abantu abangantu abakukhwabita ngoColtat lanxa wayeku-opposition. So abantu akumele abawukhangele kathesi ukuthi ngoba sengumeya ivele nguminista wenelisa ukuthi uqikise imfundo wathenga ama-Facebook uphose izikolo zonke zaba nama-Facebooks ngenxa yokuthi mhlawumbe ulekhono lokusebenza kuhle lama-stakeholders abantu bagcina bemthandela khonoko.
Siyabona ebandleni lakhe kungani akuhambi kuhle akusoze kugcine kumphambanisa yini
ekubhaleni kwakumbiko wakhe awethulileyo ku-X owakuthiwa yi-Twitter kudala incwadi yokuxhumana leyana ukubekhitha sobala ukuthi yena uzalandela izifiso zabantu bakobulawayo kodwa nxa kuyikuthi bakhona abafuna ukumrecola because of that akala ndaba lapho ngoba vele ngumuntu walande emsuku wapha ezihlaleni and kuliqiniso khonoko abantu bakobulawayo nxa benanzelela bekhumbula kuhle ukuthi owayewine evela amaprimarona lawana kanjiyo David Coulthard kodwa ngenxa yokuthi abandala esifisa umuntu ozaba yi-city father i-city figure bahamba bayamcela iliqiniso elikhona lona lelo ukuthi wacelwa njalo wayesithi yena akafuni ukuhlukuluzwa ngenxa yokuthi abantu bamcelile so nxa kuyukuthi abantu abasamfuni hhayi uzabuyela ngokuthula emzini wakho ngoba wayevele esithi yena selungele ukuthatha ipensheni yakhe sezithathela ipensheni yakho sezikholisele kuhambe ebhoda labantu abakhe so khonokho yiliqiniso elikhona ukuthi udavid Coulthard ekungeneni kwakhe laphana lanxa wangena ngebandla kodwa iqiniso elikhona ukuthi wayevele efunwe ngabantu bakobulawayo abasebekhathele ngokuthi ama-mayors ayefakwa iningi labo ngabantu abancane abafike laphana bengelalutho abe izili manipulated by management ngoba baye bengelalutho bengabantu nje abasafuna ukuthi labo bahlafune kube sokufuna lula-ke ukuthi babagwenxe babenze loko abafuna ukwenza khona.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi e-Progressive Bulawayo Residents Association.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ekanhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade libulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Le balaleli yi-Studio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani basakazi be-Studio 7 yandibingelela labalaleli. Mina ngifuna ukuphendula indaba leyi esiyizwa ihlala ikhuluma njalo nje ku-Studio 7 lakuma-social media. Uchamisa uma wayesithi uchaba ngokamazi. Asibuyele nini embuzweni ukuthi umbuzo wona wathini. Umuntu wabuza uchamisa wathi uchaba ngokuthi ungu-SG we-CCC uyamazi yini. Uchamisa wathi cha angimazi, akula sikhundla esinjalo ku-CCC. Bama khonapho abazange beqhube. Umuntu owayebuza waqhubeka wathi ngamehlo ke uyamazi kumbe kwelinye ibandla. UChamisa wazachasisa. So uChamisa ublenywa, uChamisa ufundile wahlala embuzwe. Kafanani labo phugeni laba bathi nxa bekhuluma ukuzwe selithi yothi ye ngihamba ngathatha igazi, ye mina ngifundisa ubani, ye yimi engihamba ngamela ubani, ye yimi nxa ubuzwa hlala endabeni obuzwe khona ungathi yona usilandisela isitori esingasidingile esingafuni vele ukuba le ndaba lasho. So uChamisa wahlala embuzwe njengomuntu ohamba esikolo. So uChamisa ngiyibona inkinga yakhe vele. UChamisa kayabuhlobo loChabanga. Khathesi barikholile abantu bathi bona bamela abantu bemandebeleni. Abantu bemandebeleni bahlume angeke beze bekuthi umuntu osuke emaswini. Bakhipha uphashi indebele eCardiac Club babisa uChiro ngendaba zokuthi bebethengiwe yiZANU PF. Yikho lingakaze labona even irally yabo Phugeni kumbe uthwa namhlanje bebesendayini engaka becampaign. Abazange bekwenze lokho. Bachaba hamba emavule ba recall ukufa, bathe be recall ukufa befuna uScott angene. Abazange bafake icandidate. Ukufa bathethe becampaign. Umfundisi wemavuku ufile ngenxa yerecall yenzwa uChaba lo Phugeni. Namhlanje ukufa abantu bakhe bazintandana, umfundisi wemavuka abantu bakhe bazintandana, phezu kaPhugeni bafe phezu kaPhugeni labo Chaba. Namhlanje uPhugeni abuye ethi muhle inhliziyo zethu zithonta ngento abayenzileyo bona, bethengisa amasitsi kuZANU PF, bebuye bekhale futhi ngoChamisa anti bebona bekumele bewine iBulawayo phela, bebefuna ishona futhi lizokhampena koBulawayo.
Studio 7 najabule audio uma ingafiki. Ngicela kali ke ngisemakhubu neBlamtree, makhubu eBlam. Ma audio yami ingazwakala kulabantu laba abaholisa abantu ukudla kuwadi 15 special one. 15. Abantu abaningi basele phansi, abanye bakhola imali le ekuthiwa igudu, abanye ba uwelvision uyancedisa, ziyachiya abantu abaningi indlela eyabulala abantu. Ike liqongosele bona abakhulu bekuward 15 special umama. Abantu bayakufa indlala la, babhala bechiya abantu abaningi, abantu befa indlala.
Studio 7, siyalibingelela basakazi be-Studio 7. Ya, sikhuluma ngendaba kaSengezo Tshabangu. Uthe bemtshela lapho eqinisa ikhanda, abantu bemtshela ukuthi we usebenzela iZanu, li-ejenti leZanu, liqinisa ikhanda, eqinisa ikhanda. Okwamanje kusobala ukuthi kade liyi-ejenti leZanu PF. Uyithengisile emathembeleleni yonke, uyithengisile ethengisele iZanu PF uSengezo Tshabangu. Sengezo Tshabangu lo vele ungumthengisi omkhulu. Ungathi ungalabalandeli wena, ufuna ukuhamba ulandeli ungena labantu abayi-2 ukhampela nabantu ababili futhi ulabalandeli. Ubone ngane yena uzomisana lomfana lo uChamisa. Ngeke amisana lo Chamisa ulabalandeli. USengezo ngumthengisi ubezodiliza i-CCC uSengezo. USengezo vele usiya ngami kadingakale. Abuze ukuthi njengoba sethengisile indawo zonke wayesithi uChamisa ufaka abantu ngendlela engasiyo, ubhadala njani indawo lezi? Uzikhokhela kanjani USengezo Tshabangu?
Studio 7 ngalivuka njani? Ayisibonge lapho izindaba ngokugande. Hhayi, sizwa lokwa WhatsApp yiyo kufanele isapoti ukuze ithathe ilizwe. Kanti yehlule kanjani kwaleso sikhathi ukuze ilithathe? Isiza kufuna ukuthi isapoti manje ilithathe, iza kukwanisa na? Wayengakukwanisanga ekuqaleni, vele iqala lapho izaphu iqala ukuthiwa izaphu. Kufanele ilithathe khonapho ekuqaleni. Okwamanje ile plan bani engalithatha ngalela ehlula ekuqaleni, ivele iqala iphathi. Hayi baba, hayi. Izaphu yehluleka, ngeke ithathe ilizwe yona yehluleka ekuqaleni. Uyelithatha kanjani ilizwe wena owayenza i-unit lo muntu owakubulalela abantu? Ayekela amabandla amanye zame iplan yayenza izanehle, izaphu yehluleka. So khonapho kwakugala
Studio 7. Yebo, linaelisethulela iindaba zethu ezinhle, ezimnandi, ezizwakalayo. Yini iZimbabwe lapha nxa sikhuluma? Hayi, iradio zethile sisitshele okungayisikho. Ngibuye ngikhulume ngalo ubaba othese kuZanu, kabizelwanga ukuzofakaza ngoTshabangu kathi ungena ngaphi, kahambe kuhle uZanu uma esethengekile, ukutsho uKristu yosibanduthi. Uthengiwe vele, kuyathengeka umuntu wakhona. So sebonge uyawumani ipengekho ukuthi sesitshela ngoTshabangu lo Tshamisa ungubani, ikwakulande konale kuZanu. Hayi, kazibambe into eyenziwe ngoTshabangu kayidakazelelwanga abantu, laye angazifaki emanyaleni. Seyibona iZanu isilani kuhle namhla ukujijile, njengoba lokhu isincindezethi siyaphaa siduthi kwenziweni manje. Hayi, ihlobo zami lingabolahleka. Hawu, akusasa lizabhayiza lanini lanini. Sicela lisixolele thina bantu, aliboni ukuhlupho esibukhangileyo. Lokhu elisithi kuyalunga sezifile.
Studio 7 linjani? Kanjani? Ubaba lo uthukela kuZanu lo so MTCT vele sebenzela iZanu MTCT, sewedistroy MTCT, sewubuyela kuZanu PF. Ahambe kuZanu PF khona ngani? Ngabo sitshela thina ukuthi ubuyela kuZanu PF. Asihambele kuZanu PF khona ngani? Ngabo sitshela thina nokuthi sitshelela ahamba shana le
Studio 7. Siyabingelela. Sihle sibamba umlomo lo baba lo othiwa ngumkhombe, lo othiwa ngudibembe, kuthiwa ngumkhombe, kuthiwa ngubani? Wena baba, wena mthengisi wena, fika kahle kuZanu PF lapho bakubingelele kahle, uhlale khona, lande khona, wenze khona lokho okulande khona lapho, ngoba vele uyisifebe sephathi nje. Yenza khona lokho okulandilekho lapho, kuyekele ukuqalisa ukuthi i-CCC uTshabangu wathi ufaka izinto ezingazayo ungazaziyo. Fika kahle kuZanu PF, sebenzela iZanu PF leyo oyilandileyo lapho. Hayi, kasho ukufika usiba yimpimpi, phumelazo ngapha, susiyazisa khona ngapha. Yo, hayi wena vele umuntu ongambona ehambe ebhode ngamabandla phezu kweminyaka engaka u-opposition party, wawuvele uthiyeleni kuZanu PF ngoba yayivele ikhona kufonywa leyo i-opposition party ngo-2019. Namhlanje sungikhona sungasuphuma sowuyela kuZanu PF, awuziboni vele ukuthi uliphiki likababa. Sicela ukuthi vele ungalingi vele usisukele, ungalingi usisukele. Thina abantu abajoyine iZanu vesi babona njengabantu abangaphelanga njengawe. So phezu kokubana kwezikhulumo ezingaka uthi ilizwe lonke, umhlaba wonke ukhathele ngeZanu PF, wena ngikhona ukuphuma usuyayijoyina. Ufika izolo namhlanje usufikaa uvuka ukhuluma ukuthi yeye uTshabangu uyaziwa kuwe uTCC, wena wawukhona ngoba lawa ungekho kuTCC u-MDCT. Hayi, suka, ngafuna ukusukela wena baba, ungalinge vele usisukele, sisebenzela iZanu yakho leyo elandileyo lapho, kanye nento ezinga ngizwa khona la ngalapha ukukhuluma amanga ufakaza into ezingekho uzozicupha kwalapho sokuzana mhla uphuma futhi uzophuma lazo
sanibonani Studio 7 sanibonani nabalaleli kunjani sabulisa hayi sibonga le ndoda ekhuluma yakwesibanda lethi hayi akubuye lokuyeni kwikuzapho zathi ngcono cebelihlelelo sebelelihlelelo ngoba siyabe siroda imochabango kugeme sebe sithema esitiye ezanu naleyo kwakudube naye sekuqale manje sekukhuluma ngochamisa ukuthi uchamisa ayethi kazi usengeze uchabango kanjani kanjani wayethe kukhuluma manje ngoba sesisuthe amatiye ezanu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kwezemelika, singakangeni kwezemelika, lilalele emsakazweni we Studio 7 sisakaza sise Washington DC. Singene ke kwezemelika, umongameli Joe Biden uthi kasoze avumele umthetho wokuphathisa ele Israel ngemali engamadola angamabhiliyoni alithumi lasikhombisa i-17 billion, nxa kungela ngxenye yemali ezakuya kwele Ukraine ukuyaphathisa kumpi ephakathi kwele Ukraine le-Russia. Ibandla lamaDemocrats lona lithi lifuna ukuthi kwethulwe imali engamabhiliyoni alikhulu $118 billion azaphiwa amazwe omabili ele Israel lele Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina ngibona ngathi iAmerica izawubisiya ixhasa amazwe omabili iUkraine leIsrayeli, ngoba angiboni ukuthi bayakwazi ukuthi bengiyekela iUkraine iwe ithathwe nguPutin. So kusitsho ukuthi iRussia becomes strong again. Bafuna bona ukuba yisuperpower. So njengoba beyisuperpower nje, kusho ukuthi bafuna ukuthi bahlale benjalo. Lokuthi nxa iUkraine ngehlulwa iRussia, iAmerica besizibona ngani yona yiyo la yehlulwe iRussia. Ngibona ngani imali ziza kuya zisiye emazweni omabili. Kodwa into eluhlupho lapha yikuthi njoba sokungasela leader we party yokuthi yama Republican Party lapha eCongress, uSpeaker of the House ukuthi aqhubeke ekhuluma ngezinto ezifanelane lokuhanjiswa kwelizwe. Akasekho lomuntu yikho sokuphuzise izimali zamazwela. Kodwa ngibona ngani bayaqhubeka nje bewasupporta omabili lawo mazwe, ngoba abafuni ukuthi behlulwe iRussia. Njengoba sizwa bekhuluma lokuthi khona ngapha ePalestine iRussia ile sandla. So bazibona bona ngokwabo besilwa leRussia, mbonti mangavumi ukwehlulwa iRussia.
Alo ke ngukhosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseWashington Washington State khonapha kwele Melika.
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilalo besilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ukukhetha umnumzana Clifford Hlatshwayo ukuthi abe ngumkhokheli wamalunga edalela eParliament yawebandla le-CCC sokudala inkulumo phakathi kwamnumzana Sengezo Tshabangu lamalunga la. Abanye belokhe besola isinqumo sikameya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Coulthard esokuthi angasuki esikhundleni elandela umnumzana Nelson Chamisa owakhalala isikhundla sobukhokheli. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi aseluhlelo lwakugcina lolu ngilipha ekuseni sesizaba sihlangana ke ntambama ngo 7:30.